Ukutshengisela kweHarare kuza ngemva kwakobulawayo izolo. Omunye wabakhokeli beWoza, unkosikazi Jenny Williams, uthi bafuna zisuswe inhlawulo zesikolo.
Siza lapha namhla kuhambisa ipetition yethu, ideclaration yethu. Sesidiniwe lokubhadala ama-school fees, lama-levies ezikhwezwa every term, sezikhwezwa every term. Ngenxa uhulumende kabafuna ukuthatha ithuba labo, umlando wabo okufundisa abantu wabethu.
UWilliams ethi abakwenzileyo lamhla yikukhumbuza uhulumende ukuba kungumlando wakhe ukutholisa abantwana imfundo ngoba kulilungelo labo phansi kwesisekelo sombuso.
So siza lapha kubatshela ukuthi asisabhadala ama-school fees, asisabhadala ama-levies, sesibanika umlando wabo ukuthi baqedisa. Baningi ama-bond freeze bakhulele eZimbabwe bengazuzanga leyo free education.
AbeWoza bathi makungabi lo mzali ohlawula imali yesikolo mhla zivulwa, uhulumende aze akhulumisane labazali aphawule ukuba bengasahlawuli imali yesikolo. Bacela njalo ukuba uhulumende engeze imali yebhajethi kuhlangothi lwezemfundo. Lokhu kufola kwenziwe ngokuthula kungela zihlakalo zokutshaywa lokuhlukumezwa kwabantu njengalokho okwenziwa ngamapholisa ekutshengiseleni okwenziwe ngamanye amaqembu anjengawomkhankaso wetha jamuka sesijikile izolo eHarare lamanye. Abekhona sibili amapholisa abeWoza betshengisela ebabukele kodwa engabaphazamisi njengalokho ahleze kwenza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.